Uhulumende uthi yena sokuba nabantu abathenga into ezingathi ziyi-substandard kumbe eziphansi kwequality efunakalayo elizweni. So uhulumende uyazama ukuthi ngendlela leyi azama ukuthi into eziyi-imported lapha zibe lama-certificates ukuthi zimitha ama-certain standards. So bazabe besebenzisa ikhampani le ethiwa yi-Bureau of Standards eFrance.
Mnumzana, ungasitshela ukuthi ngokubona kwakho kuningi yini okungena elizweni okungamelanga kungene ngoba kuphansi kwalokho okuthiwa yi-standard?
Ubona njengani into ezinjenge izigqoko, izicathulo, nxa ungakhangelisa amafutha amanye asetshenziswayo ikakhulu ngabantu abesifazana, lokunye nje okungama-parts esikuthengayo okuningi kwangikhona kukhanya njengani ku-below standard, uyakuvela eChina. Yikho lapha abathenga khona izinto lezi ezi-below standard.
Manje pho nxa sesikhangela ukubana abantu abaningi abala mali bese bedanela kukhonokho okulentengo ephansi, akusoze na kuphazamise ikakhulu abaswelayo?
Engingakuthoyo ukuthi kuzenze ukuthi intengo iqonge, kodwa angibona ukuthi kuzalungisa udubo olukhona. Udubo ngelokuthi abantu abala mali ukuthi bathenge into abayifunayo, into eku-standard. Akula muntu ofuna ukuthi athenge into eziphansi kwe-standard efunakalayo, kodwa ngenxa yokuthi uyabe engela mali yikho ethenga into ezi-below standard. So uhulumende kumele alungise i-economy ukuthi i-economy isebenze kahle, hatsho ukuthi sibuye le nto ezokuthi uzawa lama-certificates. Uyakhumbula sike sabalayo ngama-80s qalisa laphana bayisithi SSI eyayisenza into efane esimilar to this abafuna ukuthi bayenze. So I see first time ukuthi uhulumende azame lo.
Manje pho nxa sesikhangele ikakhulu amankampani avele eselizweni, akusoze kube ubancede na ukuthi bathuthuke nxa kungasangeni impahla ezilentengo ephansi?
Amankampani angikhona kala mali eyokuthi balungise imitshina yabo kumbe bathenge imitshina emitsha engenza ukuthi bakompite global. So kunganceda mbijana, kodwa okumele kwenzakale ukuthi uhulumende kumele adinge imali eyokuthi si-recapitalize kumbe sinika amankampani lawa izimali ezokuthi basebenzise bathenge i-new plant and equipment ukuze bakompite labanye. Khathesi into ehluphayo ukuthi sisebenzise imitshina yakudala esebenzisa amagesi amaningi, esebenzisa i-labor eningi. So intengo iyaqonga into zalapha ngoba imitshina esiyisebenzisayo ngeyakudala. So kumele silungise imitshina emitsha kumbe sithenge imitshina emitsha engareplace leyo evame ukuthi i-break it down after every 2 or 3 months.